eZimbabwe le-medical aid company okuthiwa iRugare Medical. iRugare Medical isivule i-renal unit koBulawayo e-town and iRugare Medical isanda kuthola i-tender yokurana isibhedlela koBulawayo.
Yeah, awusitshele ngamafutshane ukuthi kwini owakwenza waqala inhlelo le.
Mina ngowami ngingumongikazi, ngihlale 23 years e-England. So ngokuvakatha kwami eZimbabwe bengibona ukuthi ku-healthy kuyasilela, ngakho-ke ngase ngi-decide ukuvula i-medical aid.
I-medical aid le vele inceda obani?
Wonke umuntu. I-medical aid bayayithela izweni leZimbabwe, even yabantu laba abalemali, abantu abasebenzayo. Kodwa nxa sikhangela iningi labantu eZimbabwe abasebenzi, ngakho-ke sasesisithi hayi, othi sivule i-medical aid ekhangelele abasebenzayo, abangasebenziyo, abathanyelayo, abaklinayo, ogogo labokhulu abale-over 65 siyabathatha. Uyasebenza awusebenzi, siyakuthatha iRugare Medical.
Ye, kusebenza njani kona?
I-insurance kuyafanana nje lama-funeral policy. Uyabhatala ama-private ayashiyana, aqala from $17, the most affordable one. The most edurayo ngu-$120, ethatha abantu aba-over 65. So uyakubhatala ngenyanga mzwana-ke imature after 3 months. Kuyanceda kakhulu ukuthi mzwana uphathekile ungela mali, uyabe ukwazi ukuthi ungahamba esibhedlela uzathola ukwelatshwa. Abantu abaningi basuka bekhangelele ama-funeral policy, kodwa nxa ungakadluli emhlabeni uqala ugule. Ma usugula ufuna ukuthi ugcine usuhlupha abantu, ucele izimali zokuya esibhedlela. So njengeRugare iKZN sibe nama-prices zethu akwanisekayo, njalo wonke umuntu ayathengeka ama-price akhona.
Ye, njengoba abantu abaningi bengasebenzi, pho imali bayithatha ngapho ukungena kuhlelo lo?
Abantu abaningi abasebenzi, kodwa siyakwazi elizweni lakithi eZimbabwe ukuthi abantu bayazama nje, abanye bathengisa lokhu, abanye bayenza lokho okuthiyeneyo ukuthi bethole ukuphila. So kukhonokho nje kuya-afodeka, asoma-policies adurayo.
Mm-hmm.
Ungakhangela amanye ama-medical aid, amanye a-charges afike kibo-300. Thina asila efika khonapho edulayo nge-120, and yona le ye-120 nxa ukuthi siyehlulekile ukuyelatshwa eZimbabwe, uyakwanisa ukuyelatshwa e-South Africa, uyakwanisa ukuthi uyelatshwe e-India.
Ye, usele ngamafutshane nesibhedlela.
Isibhedlela sivula i-renal unit ekhangelele abantu ababulaya ama-kidneys. Isibhedlela iklinikhi yethu esesiyivulile, then sisanda kuwina i-tender yokuthi sivule isibhedlela. Sikhangelele ukuthi khathesi siyasirenovator, sikhangelele ukuthi sisazivula ngumatshi, njalo sisivula sifuna ukuthi sibe yisibhedlela esisesiqongweni ngoba i-private hospital. Njengomuntu ohlale e-England for 23 years, ama-skills ami ngiwaletha back to Zimbabwe, so ngifuna ukuthi abantu bethole ukwelatshwa okusesiqongweni. Njalo ngikhathesi ngiyaxoxisana lamadokotela ase-England aqala ukubuya ngo-January ukuthi abe ngincedisa ukuthi ngivule isibhedlela, ukuze isibhedlela lesi sibe isibhedlela esesiqongweni. So ngiyabathembisa abantu bakoBulawayo ukuthi sukusela ngo-March kuzabe kule sibhedlela esisesiqongweni.
Kuzathiwa kuyini? Ibizo lakho?
Hlalani kuhle, iRugare Medical Hospital.
Siyabe singaphi?
Siyabe sise-Hillside.
Ye, kuyini okwenza ukuthi usuke khona ngale e-Hillside ukuthi usuke eMagogoba kumbe eMagwegwe kumbe ePhongolo?
Yikho lapho engiwine khona i-tender, yikho lapha okule sibhedlela khona, isibhedlela esivele ebesikhona. Kodwa thina njengeRugare silungiselela ukuthi sibe lama-clinic azabe yi-24 hour emalokishini athiyeneyo.